zvezvino izakamizi sezvopo vapemuke atingamanzi kwezvino ndau izakamizi tona zvindire isikati side ukuti akopoze bese ziwakha umnumzana Gabriel Moyo esakamuzi semawane eGwanda uti babhekane lodubo olukhulu lwamanzi lonyaka
emadamu lapho sokurokosayo kokheli mizasi navela amahlalo ukuthi sifide lamanzi emadamu lapho kuze sifike zithole okokunani lathi singenzakale bona.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Jeffrey Dube usobhuku eGaranyemba othi idama abalithembileyo selisitsha
asicithile agcwele udaka nxa kungatholi ukuthi singancediseka ngokuthi udaka lolwana lungani liyavu mhlawumbe ingxenye kungasiphathisa ngoba ispecial njengaleli dambe libambe indawo eziningi ungalibona selicithile so utsho ukuthi avele ngathi kose iwa-13 laba yiko la singafa ngingafa ngisho lezi fiyo ziyaphela nyani.
Amadama amakhulu esabelweni sezansi emandebeleni ayiwo anathisa obulawayo abalisa umzingwane lowale aphancema kanye le-apha insiza asele lamanzi amalutshwane kakhulu alakho kuphela loba nini ngaphandle kokusilela kwamanzi emakhaya. Umasipala weGwanda sekhuthaze uzulu kuleli dolobho ukuthi asebenzise amanzi ngonanzelelo ngoba sephelile lapho abadonsa khona. Inenge eGwanda South lithi urhulumente kumele aphanga yakhe idamu lethuli manyange ukuze lwehlise udubo lwamanzi kulo mhlubulo. Kusenjalo izakhamizi zeGwanda South seziveze ukukhathazeka ngezimoto ezinkulu ezisebenzisa umgwaqo eMadongola lapho kulo mgodi wamachina we-lithium. Nangu umnumzana Love Momoyo usobhuku emawane 2
amagonethi lawa aya eMandongola athwala amatshe kulobungozi embubonileyo kunamatshe abaathwalayo amatshe lana ahambesiwa emgwaqweni nxa kule moto elandela emuva amatshe lana esiwa kwenzakalayo njalo nxa ngisekhona ekhozweni laphana ngisiyale ngibone kuningi amatshe maningi okokuthi enye imoto iyabuya ingananzela ukuthi ulelitshe tshaye litshe leliyana abantu bayaphela siyacela uncedo kwaphana ukuthi izinto zabo bazenzeni order kungahambi kusiwa amatshe.
Kulokhu khonona njalo ngodaba lokuqhatshwa kwabonke esibhedlela esikhulu seGwanda lapho kubikwa kule nkethe yabetshabi ekuthathweni kwalabo abazafundela ubonke. Asizweni unkosikazi Ntombi Zodwa nathi
umntwana ade behambisa ama-application kunursing ngake ngaxoxa nomunye nje ofundisa kompana ngathi so ama-interviews lizawenza wathi yes zizawenza but ithina sinikwa nje i-authority yokwenza ama-interview then si-shortlist sesihambisa eHarare then iHarare yezashu later ke ukuthi laba yiba batrain eGwanda Hospital laba batrain eBrunaberg laba into yakhona ngana ngezwisisanga kwaye kungadecentralizwa kanti ukuthi iGwanda ifizi interviewele njengajeshi wamqabuko izi-interviewele ezithathele abantu ababo njanzela ukuthi nxeke ukhona okuyabe kufuna ukwenzaka ukuthi abantu abethu bagcine bencitshwa amathuba kulabanye okumele bangene.
Umnumzana Mike Ngadi oyisakhamuzi ka-13 yena ukhala ngentengo yenkomo athi phansi kakhulu laloba inkomo abazithengisayo zisaqinile.
Iprize abathenga ngayo inkomo kulezi nsuku bayathatha azikabisisimeni sokuthi zi-wrong ukuthi sezingaba zifika kwenaleyo iprize abafuna ukuthenga ngayo. Hhayi siyakwazi vele inkomo ingacala kumele ibe phansi but azikafiki kuleyo price kambe nxa umuntu ezafuna ukuthi inkomo nge-$100.
Kusenjalo imuli yakomoyo edolobheni leGwanda idinga umnumzana Khipha Moyo oleminyaka kuzalwa engama-26 ocathe busungu lwesibili kule viki ngemva kokubaluleka esibhedlela esikhulu seGwanda. Umoyo okubikwe lo mkhuhlane wokukhohlwa ugcine ukubonakala egqoke isikipa esiluhlaza esilomzila omhlophe esifubeni. Ombonayo ukuthazwa ukuthi awucingo unombolo ezithi 0771-175-898 kumba azisa amapholisa aseduzane. Ngimele umsakazo we-Studio 7 Gwanda ngu-Albert Ncube.